Abebutho laba bebesendaweni ezithiyeneyo ezigoqela eNtebe kuliviki bencedisana labezempilakahle kuhlelo lokuhlaba izakhamizi. Mina yonke lapho sokunanzwa usuku lwabezemvikela, abebutho baphatheka kumsebenzi ethiyeneyo lapho abancedisa khona abantu ngendlela ezithiyeneyo. Lo nyaka bakhethe ukuthi baphatheke uhlelo lokuhlaba uzulu ijekiseni ye-COVID-19 njalo kuleviki bebesentebe lapho behlaba izakhamiza kulindawo zona ezingela kliniki eduzane. Isakhamuzi seNtebe umnumzana Collins Banda ngomunye wabahlatshwa ijekiseni izolo.
Lihlelo oluhle sibili, labantu abaliphethe ngabantu abaziphethe kuhle, azisolanga lutho. Kuphela nje kuyabe kufanele ukuthi nxa kunje so uhlelo luzathiwa roll out, information ibe iyehamba phambili, abantu bachasiselwe kabanzi ukuthi uhlelo lungani, luzaqhutshwa njani ukuze abantu bangabi lokwesaba. Sinanzelela ukuthi nxa kungamasotsha abanye abantu bagcine besesaba ukuthi abantu besifuthweni.
Ukansila kawa-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi lolu hlelo lusize kakhulu abagugileyo.
Ababuya abantu babuya sibili okokuthi uyasukumangala ukuthi abantu bebengaphi. So ngibone ngathi ikakhulu kunceda ozalukazi lalaba abanye ezimalini zokuhamba lakhona lapho ukuthi abantu nxa sokubuyela phana sokulula kakhulu ngoba angithi bahamba ngenyawo. Kuzancedisa kakhulu ekutheni abantu bavikeleke.
Unkosikazi Saziso Khumalo seVukola eNsiza South njalo eleminyaka yokuzalwa engama-57 uthi lanxa bekwamukela okwenziwa libutho balokhu behamba imanga emide ukuyahlatshwa khona athi kuzadala ukuthi abanye bengahlabi.
Sikhathana kakhulu nama vaccination centers, sivaccinate eAvoca nearest clinic. So mina kuthangi I had to walk more than 14 kilometers. Isiye avoka wangikhona ukuthi ngiye vaccinate i-first dose yami. Abanye abangavaccinate.
Inani lasebebulewa ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emaNdebeleni liqonge ngokuphindwe kabili lengxenye ekhulwini i-250% unyanga kaNtulikazi. Ekuqhamukeni kwe-COVID-19 nyakenye kusiya kupheleni kukanhlangula bebengama-34 asebethethwe yilo mkhuhlane, kodwa unyanga kaNtulikazi kuphela kubhubhe abantu abangama-85 kulandela ukuqhamuka komkhakha omutsha walo mkhuhlane we-Delta variant. Kusenjalo izakhamizi emangweni wesizeze leMagwe eGwana North sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele ngemva kokuba esinye isihambi sihlanganele silwane emgwaqweni osuka eGwanda usiya eMagwe kuthanga ebusuku. Umnumzana Vusa Ndlovu usilandisela lokho akubonileyo.
Abahlala eMagwe ungadlula eKonongwe Landi Frida izolo ngibone isilwane esisikazi sikhosa emgwaqweni bona ngale ndlela leyana nanzelela sigcine lezifuyo zethu. Nxa usiya eMagwe siqonde esandleni sokudla khangela intaba le enkulu kuthiwa ngusizezi intaba yangkhona.
Lo nyaka ngoNhlolanja eLushongwe phansi kweMagwe lo muntu wabulawa imvubu layo egcina izingelo yabulawa ngabogatsha olubona ngezendle abezimparks. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.